sibonile abamaphathi abani amaningi befolile emzileni ukuthi bayevota begqoke impahla zamaphathi abo. Okwesibili esikubonileyo, yebo ye kukhona ongahambanga kuhle abakusolayo, kodwa abantu balethemba lokuthi i-IEC eyiyo ekhangelele uphetho iyenza umsebenzi obukekayo. Kodwa loba-ke kuphazamise lokho kuthiwa i-network ngolwasemzini kwamanye ama-polling stations. Okwesithathu esikubonileyo ukuthi ugatsha lwamapholisa lukhanya lungahambisani lelinye iqembu. Ugatsha lwamapholisa lukhanya lusebenza luzama ukuthi izalwane zase-South Africa ezihamba ziyevota ba-protected akufanele khaso. Ngokunye sokunanzeleyo, kanti-ke futhi kulolu khetho kuphuma abantu abasha abaningi.
Baba Ncube, phozela kukhona kusiza ukuthi ungathi
ukhetho lwe-South Africa besilulandela kakhulu njengabantu beZimbabwe ngokuba ingumakhelwane oqakatheke kakhulu kwezenotho, kwezokuphilisana, kwezobudlelwane obuhlukahlukeneyo. Ukhetho lwe-South Africa luhambe ngendlela esithe isifundo kulaba kade befuna ukufunda ukuthi kuyenziwa. Yebo, kande lapha lalaphana kukhona okuyabe kusolwa, kodwa okuningi kwakhona kuyabe kuyinto ongayifunda ukuthi ukhetho olukhululekileyo lubanjwa ngayiphi indlela. Njengoba sekuke kwathinta ukuthi awubonanga abaphethe amabutho besethusela abantu, kumbe amapholisa esima lohlangothi oluthile, kumbe bevimbela amaphathi amarali ukuthi angabamba amarali awo njengalokhu kufanele, ikakhulu kwe-opposition, kusekhona kodwa oku-improvement abanye bethu esikhangela ngezokhetho ukuthi kusadingeka ukuthi kuqiniswe kakhulu, ikakhulu nxa kade ukhangela ithuba eliphiwa ama-political parties ukuthi liqalwa ngayiphi indlela ukuthi le ingaka, ngoba ubone inye kwezinye izithithi, ubone isiba khona njalo nje iphindaphinda kaningi, amanye engaveli. Kodwa-ke njengoba kulazithithi eziningi ze-television kutsho khona ukuthi abanye labo belethuba lokuvela kwenye indawo.
Yes, ngathi kodwa okugcona kakhulu kuyini Mabhena, siyabona ukuthi bekungala maphepha okuvota kwezinye indawo akufani leZimbabwe khona.
Into eyenzakeleyo yikuthi i-network yiyo esuke yahlupha. Kukhanya ngani layo i-IEC ibingananzelela ukuthi abantu abaningi bazaphuma bayevota, kukhanya yikho kubatshayileyo. Kodwa-ke bazamile ukuthi bakulungise masinyane, njalo futhi lapho kuvotelwa khona kuzange kuvalwe. Zikhona indawo lapho abantu abavote kwaze kwaba ngu-5 ekuseni, ngoba bebevele betshilwa be-IEC ukuthi umuntu nxa ekulayini kutshaya u-9 PM kasozaxoshwe uzavunyelwa. Yikho sisithi thina abantu be-South Africa bale-confidence kwi-Independent Electoral Commission eyiyo-ke ephethe umsebenzi wokhetho. Siyabona khathesi kuyabalwa ama-results ayafakwa ku-board, amalunga amabandla wonke bahleli ndawonye endaweni ezijene kuma-provinces naku-nationalist center lapho okufikela khona ama-results. Lokho-ke kuyinto enhle kakhulu. Kanti-ke futhi abantu bevote izolo sibone abamalunga ama-political parties befake amatende duze benathisana ama-drinks esingaze sikubone ngakithi.
So abantu bangafundani kukhetho lolu baba Ncube?
Konke lokhu kwabumabhela aqeda ukukhuluma kuqakathekile ukuthi kufunde. Okokuqala nje kuyibudlelwane babantu be-South Africa bona ngokwabo, ngokuba ngaphandle kokuthi bona baziphathe kahle kakhulu akungeke kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho-ke kuyinto eqakathekileyo leyo. Okwesibili, independence yama-institutions awe-law enforcement, awe-security, ukusebenza kwawo ngikutshayela izandla kakhulu. Njengoba kuthintwa nje ukuthi ama-results nxa engena ngendlela esegcekeni abantu bewalandela, kakuvuki ku-announcewa kungabonakalanga ukuthi ku-edwe njani, kufike njani kulokho, ubone omunye esephambili njengalokho esikubona kwelakithi njalo nje. Engingakugxeka, engingakusola yilokhu ba kumabhena akhulume wadlula kukho ukuthi i-IEC lingananzeleli ukuthi kuzaba nabantu abaningi abazabale i-turn out. That is wrong, kumele sikukhondeme. I-approach enjalo i-wrong. A board emanage i-election ikhangelela i-100% voter turnout. That is the principle vele osebenza ngayo, ukuthi bonke abantu bazabuya bezovota. You prepare as if each and every registered voter is going to show up kwi-election. So to plan for 60%, 7% is inefficient. Kumele bakulungise ngo-2029 lange local government election before 2029. kubalulekile lokho kodwa by and large hayi ukhetho belukhutshwa ngendlela efundisa kakhulu abantu abezimbabwe labo umhlaba wonke nje jikelele.
Yebo, sokugcina mapena ngamafutshane
ezimbabwe kawukaze kwenzakale ukuthi umuntu nxa ube ngumongameli kumbe eyisikhulu sebandlela ubusayo aphume eyakhe eyakhe iparty avunyelwe ukuthi angenele ukhetho njengalokho esikubone kusenzeka kulo waye ngumongameli we-South Africa ubaba uJacob Zuma owathena 15 December wathena ngazi ukuvotela i-ANC uzavotela i-NK party sibonile ukuthi ukhampeynile iparty yakhe yenza kahle kakhulu ekhethweni.